VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alingalitshona njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 15 kumpalakazi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umhlangano webandla lezanu PF uphela ngokuvumelana ukusebenza gadalala ukuze kuqedwe indubo eziselizweni.
I-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute yasiphonga utshintsha kwathiwa no eGwanda kakusayenzi and in public akuzange kuphuma i-reason eclear ukuthi i-reason kuyini.
Amatitshala ahamba umango omude njengendlela yokutshengisela asebotshiwe. Abanye abalimi bomumbu bakhala ngabenkampani eyeziphala e-Grain Marketing Board, GMB, elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu wanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. 2023 umhlangano webandla lezanu PF owenziwa kanye ngomnyaka ugqitshiwe lamhlanje esigodini kulokuvumelana ukuthi leli bandla kumele lisebenze gadalala ukuze kuqedwe inhlupho ezibhekane lelizwe ezifana lokusilela kwemali emabhanga, ukuqonga kwentengo ezitolo, ukusilela kwemisebenzi lokunye okunenginengi. Kodwa akuzange kukhulunywe ukubana konke lokhu kuzaqedwa njani. Isikhulumeli saleli bandla umnumzana Simon Khayamoyo utshele intatheli izindaba ze-ZBC ukuthi ibandla litshengise ukudana ngomumo okhona elizweni kodwa lavumelana ukuthi kumele kusetshenzwe nzima ukulungisisa umumo. Kesizwe amazwi kamoyo ekhuluma ngemva komhlangano lo.
Akuyabe kungikhona kutshitshane ngo-2018 kuvele iminyaka yonke kwakuvele ukuthi behlala behlangana kungabuyi lutho. I doubt asazi Chris ukuthi kuyabe kutshitshene ukuthi kuzabe kungikhona kulani okutsha, but I doubt ukuthi there's anything new engaphuma emangalisayo.
Kodwa-ke sizwa kuthiwa okutsha osokwenzakele ukuthi indawo yesigodini isile migwaqo emitha lokunye okunjalo. Ungathini wena ngalokho?
Loko kuhlezi kunjalo vela kumangalisa. Ungaze kube kuyiwa ngaphi la nto yakhumbula ukuthi last year ngo-December kwakumele bebuye eGwanda. I mean 2 months before khonaphana kumele bebuye eGwanda kwaba lama-changes amaningi kakhulu. Imigwaqo yatharwa yonke kutsha ini kwaba lezinto eziningi, lamaloji amasha asale engaphelanga at that time. So akumangalisi ukuthi sokuthiwa esigodini sokulamathara lani okutsho kufakiwe, it's just the same vele yinto abayenza njalo kokuphela every time. So hhayi, so into esingathi kumbe kuthiwa yinto enhle ebuya elethwe yi-conference, kuvele kunjalo.
Ye, siyabona ukubana ibandla lezanu PF imihlangano yalo eminingi isiyenzelwa khona ngapho esigabeni seMatabeleland South, okuyikho abanqoba khona kakhulu kuzigaba zeMatabeleland kukhetha olwedluleyo. Kungakuhamba njani lapho?
Ya, khona kunjalo vele. Anti kumele ukuthi I think by now ba-pay back abantu bangkhona baba-loyal kubo. So kumele baba-reward. Like if you remember, i-conference le kade kumele ibuye eGwanda, last minute yasiphonga utshintsha kwathiwa no eGwanda kakusayenzi and in public akuzange kuphuma i-reason eclear ukuthi i-reason kuyini. But phakathi kwabo kwaphuma ukuthi no reason ukuthi out of eMatsouth iGwanda yiyo yodwa yavotela i-opposition, so bekungayenza ukuthi i-conference izenzelwa endaweni ewine i-opposition. So ukuya nje kubosigodini le kutshona bebhoda lezinye indawo lapho abawina kakhulu khona, kuyakhanya ukuthi it's a way of just paying back amalokhu ze nabo bona laba ababavoteleyo.
Mayuyu zulukandaba, siyaxolisa. Lo-ke ube ngumnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elwela ilungelo likaZulu. Okwamanje-ke kesizwe amazwi kamnumzana Simon Khayamoyo.
Njengento kade sengiyikhulumile kade seyokudla kule presidential scheme eliyaziyo
akula umuntu mele afe ngendlala lapha ekhaya ogogo labo babashe emabhenki into ebuhlungu kakhulu esiyibonayo sivumelene lapho ukuthi uma kusukwa lapho kuyosetshenzwa sihlangane tena njengepati lehulumende ukuthi akuqede konke lokho.
Lawo ke ngamazwi kamnumzana Simon Khayamoyo isikhulumeli sebandla leZANU PF ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esemhlanganweni weZANU PF ophele lamhlanje obusenzelwa esigodini.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Amatitshala ahamba umango njengendlela yokutshengisela besithi bafuna uhulumende ananze izikhalazo zabo abotshiwe. Amatitshala la angawenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Association asuka edolobheni leMutare ngomgqibelo ngeviki edluleyo bese besedolobheni leMarondera lapho abadudulwe ngamapholisa abasa enkambeni yeMarondera Police Station. Esinye isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Obed Maswaraure utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa awakabatshela ukuthi betheswa cala bani. Ababotshiweyo laba basikhuluma nje bahlanu kodwa amatitshala la asuka eMutare elikhulu. Abanye abalutshwana sebehluleka ngezizathu ezitshiyeneyo. Bathi batshengisela ukuba uhulumende ababhadale ngemali yemelika njalo baphiwe iholo lebonus eleneleyo hatshi elinciphisiweyo lezinye izikhalazo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku-13860 kHz.
Abanye abalimi bomumbu bakhala ngabenkampani kahulumende ethenga lokuthengisa umumbu eGrain Marketing Board iGMB elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu abawuthengisela lezi ziphala kunyanga eziyisithupha selokhu benza lokhu. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abalimi abakhulumisane lalomsakazo bathi simanga ukuba inhlolisiso abayenza ebhanga labalimi leAgribank yaveza ukuba imali yahlawulwa kodwa yathathwa ngabantu abangaziwayo kulokuthi iye kubalimi. Omunye walaba balimi osehlanganela loludubo ngunkosikazi Juliet Moyo wasesiqintini saseJamba eGogwe. Unkosikazi Moyo uthi ulethani yomumbu ayisa eGMB depot yakwaManothi mhlaka 10 Ntulikazi. Njalo kumele ahlawulwe imali edlula kancane amakhulu amane amadola kodwa kuze kube lamhla lokhe engakayibhadalwa le mali. Wavuliswa i-account ebhanga leAgribank njengalokho kumele kwenziwe. Wanikezwa i-account number kodwa kaphiwanga ikhadi. Kwathiwa ayelinda okwensuku ezilitshumi andubana athole imali yakhe. Unkosikazi Moyo uthi isimanga kuyikubana ekubuyeleni wakhe ngemva kokubana sezanele lezo nsuku ezazibethiwe katholanga lutho. Wabuyela njalo eGMB lapho atshelwa khona ukuba imali yakhe yabhadalwa kodwa yangeniswa ku-akhawunti engayisiyo. Wakhuthazwa ukuba avule njalo enye i-akhawunti. Wakwenza lokho waphiwa le khadi lakhona kodwa akazange aphiwe i-pin number yalo.
Masemfona manje sebetshintshana ifoni banje ngulo ibanje ngulo akulantele ecacayo engiyitshelwayo. Akuzwakali ukuthi kuthiwani. Imlomo wabo ukugcina nje ukuthi the man was paid, just wait for the man. So sengize ngasuka ngeza ngapha head office yarara. Mangifika lapho bafike bacheke on the computer bangitshela ukuthi i-account number le ukuthiwa i-correct was just entered ku computer but akuzanga kutshintshwe lutho nothing was done.
Unkosikazi Moyo uthi iqiniso lize layavela lapho eseye ebhanga labalimi le-Agribank emveni kokuba abesigodlo se-GMB eHarare bethe kaye khona kucatshangelwa ukuba leyo mali ilokhe ikulelo bhanga.
Ngithi ma ngifika laphana e-Agribank bavele bangamukele bantshengise ukuthi ikhadi lami lele lesibili lele ngaliphiwayo. Siqale sizama ukuswipe ngalo laphana sithole ukuthi vele akula information eliyikhupha ikhadi lena liyala ngisho u-NDPIN. Ongangokuthi kusho ukuthi that card vele lile error. Lele abangipha lona bathi yilo elicorrect. Leyani account abangipha yona kokuqala abathi i-wrong, i-active. Yiyo eyangena imali and imali yakhona sebayi-withdraw ayisekho kule 27 cents.
Omunye walaba balimi umnumzana Buka Dliwayo olima eseChipinge ugcizelele kulokho okuthiwo ngunkosikazi Moyo.
Ngiyayiye ama-account entoyino neza because banotivura account uri ipapo kanoni yawaibenayo banotivura ipapo necha vakabvisira pamafoni pakuti mari dzaipindawo mafoni handizoti vakazvibvisire gore rapera mari dzaipindawo mafoni zvakanaka gore rapera yaipinda pafoni but zvaive futi neutsotsi futi izvi vanga veida kutombogadzirisa kuti dai zvingaita zviri nani.
Unkosikazi Moyo uthi isimanga yekuti imali yomumbu awuthengisela idepoti inye yakumanothi okwesibili seyabuya. Uthi ikhona ezaphindela njalo esigodlweni se-GMB e-Eastley e-Harare uyabonana labohlangothi lwe-loss control beziphala ze-GMB. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla ze-GMB komanothi egogwe lase-Harare yehlule. Ngimele iStudio 7 ngise-Harare ngingumevisi Gama.
Lamlela ndwandwe
Lamlela
ndwandwe
Lamlela
Lamlelwa mshweshwe
Lamlela nampa bafowembula
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela ndwandwe
Lamlela
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa bafowembula.
Izakhamizi zemaphandleni ezansi emaNdebeleni zithi bezisidla luklubhu lonyaka njalo sezicele uhulumende ukuthi athuthukise ezomnotho ukuze ziphile impilo engcono kumnyaka ozayo. Okuninga sikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi lithi belithwele amagabha avuzayo lonyaka ngenxa yesimo esibi somnotho. Zithi sekungumlando kahulumende ukuthi athuthukise impilo kaZulu emaphandleni ngumnyaka ozayo. Iningi lithi libhekane lendlala embi kakhulu njalo ukuqonga kwentengo ngempahla ezitolo kubathiwe behlaselwa indlala. Unkosikazi Agnes Mbangeni owestezi phansi kwenduna uMathema uthi lo nyaka kube yintando yenkosi ukuthi bengabulawa indlala. Ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangele ngenhlalakahle yabadala emakhaya.
Bekungamnandi, bekumnandi kasifanga kodwa bekungamnandi. Lanxa ngithengise ngikuthengisayo kumbe inkukhu, uthi uyamfakela ku-ikhokheti. Nxa ngifika ngale ku-ikhokheti bathi topichukela. Kambe la kusasa ngithengise enye inkukhu, topichukela futhi. Ayo, alubana bekunguhulumende okwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilabantu abalupheleyo abangenelisi lutho, abe efanele ukuthi asikhumbule, asinike imali eqondene lathi. Uhulumende sicela ukuthi asazi yena ngokwakhe.
Amazwi akhagcizelelwe ngunkosikazi Annelies Ncube owesibhula othi iningi lezakhamizi alisebenzi njalo liphila ngokudla kokuphiwa okusuka kuhulumende.
Thina ngesibhula kunzima sibili kule langa elikhulu kakhulu kule ndlala, size sincedwe bonaba abama-ulfe yibo abaphosela umbijana okungotsotsi otsotsi bona kubana ngomuzi kungena utsotsi. Yikho abantu babe sebesizakala njalo silima ezona izingadi ukuthi sibe sezizuza phela okokuthebiswa utsotsi lo yabo umphiwe. Yikho kakulala uthi esiphila ngalo akusetshenzwa liyabe nje luhlupho lodwa phakathi kwegoma.
Unkosazana Media Sithole uthi ukusilela kwamafutha ezimota sekudale ukuthi behluleke lokufinyelela amadolobha amakhulu lapho abakade bethola khona impahla ezilentengo ephansi.
Umnyaka ka-2018 kunzima kakhulu ngoba into azithengeki. Ungazuthi uya eGwanda ukuthi igwanda ibingcono kwesinye isikhathi nxa ungagadi izimoto ifike ibe ngcono. Khathesi ungaye egwanda izimoto zokuphendula uzitholi ziyabe zilayinela ipetro, suswele ukuthi uphenduke ekhaya. Besifisa ukubana uhulumende angasilungiselela ukuthi izimali emabhenki sizithole. Imali iyabe ikhona encane ekhadini ngilayo, kodwa eshopu umuntu uzafuna ikheshi.
Ukuswelakala kwemsebenzi lokhu sekudala ukuthi abatsha emaphandleni abafana lo alias Banda bethenge impahla bethengisa, kodwa layo khala ngokuthi kunzima ngoba labo abathengiselayo bayabe bengelamali.
Thina esiziphilisa ngakho njengabatsha sabe senza ukuthi sote izinto zinezi ezithengisekayo ukuze sithole imali, but kunzima ngoba imali yakhona lakho sithola nzima futhi ngesimo seni sesikhona esikhangelane naso. Thina esingakhalaza ngakho kakhulu imisebenzi, ukuthi sikwanise ukuzincedisa lokuthi sibe lamaprojekthi achiyetshiyeneyo okufuya inkukhu noma okuthi silone inkomo, izinto ezingakwanisa ukuthi zisincedise empilweni.
Loba nje ilanga lekhisimusi selisondela, iningi emaphandleni lithi akulamalungiselelo aleli khefu ngenxa yokubhidlika komnotho. UNkosazana Relation Moyo uthi ilanga lekhisimusi lonyaka lizadlula njengawo wonke amalanga.
Hayi, ikhisimusi yethu yalonyaka ayithembisi ukuthi ngaba yikhisimusi ejwayelekileyo njengeminye iminyaka edlulileyo, ngoba nxa sikhangela le zinto zakhona intengo yezinto iphezulu kakhulu. Okuthi hayi, ikhisimusi yakhona izaba ngeyokudlulisa nje kuphela ilanga lekhisimusi, ungayisikho ukuthi kungaba kulani okuhle ngayo.
Iningi lezitolo ikakhulu emadolobheni selithengisa impahla ngamadola emelika, okudala ukuthi uzulu emaphandleni ongafinyeleli imali yaphetheya athwala amagabha avuzayo. Lobanje uhulumende phethe sitha amandla ebond lawedola lemelika alingana kusobala ukuthi usengezimithiyo, ngoba iningi lezitolo lingasamukela amabond notes. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemadawundeni eGwanda ngu-Afet Mube.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Cassius Jayce Simana Mpofu, isizalwane seZimbabwe esihlala eSouth Africa. Ya, okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Hayi, ngiyabonga baba, ngibingelela labalaleli umsakazo omkhulu we-7.
Ye mnumzana, ungasitshela ukuthi ubona njani lo umnyaka ukuthi ikhefu le-Christmas liyaba linjani?
Leli khefu le-Christmas ungathi lizaba linzima kakhulu ebantwini abaningi, lizabe lomile ngoba kuningi okungahambanga kuhle khona manje umnyaka sowuthi aphela. Abantu abalamali, abalamsebenza, akulakudla, lalapho othola khona kuyadila. So iChristmas lezali nzima kakhulu kakhulu, because izofana le-Christmas medeka 2008 silyeizaba inzima kakhulu.
Kodwa abasekhaya bathi bona lina elise-South Africa engxenye yini elingabuya le-Christmas yabo, ngoba abantu babe bevela khona ngapho babe bele randi le-South Africa. Ukubona kufanana yini ukuthi umuntu kumbuse South Africa kumbuse Zimbabwe kuyafanana?
Hayi, kakufanani baba, ngoba umuntu wasephethe irandi lapho South Africa ayithenga ukudla lapho e-South Africa, noma nje azobhatala imali eningi kumali ayithutha usekhaya, kungcono kulokuthi uthathe imali uhambe uyothenga ngayo ukudla ekhaya. Kulo mehluko. So ebantwini abalezihlobo ezisebenza e-South Africa kube kuzoba ngcono kancane, kuzoba nzima kakhulu lapho abangenazihlobo, ngoba irandi khona manje noma nje lingathi liyantengantenga kodwa hhayi liyasebenza ngapha. Thina liyasiphilisa kancane, uyakwazi ukuthenga lokho kuthenga lokhaya la kunjenje ngoba ikhisimusi ifikile. Sicabange izihlobo ezisekhaya ukuthi la sibabone nokuthi ubathela something, ngoba ngiqinise ekhaya kunzima, akulantengalo ungasibili.
Bakhona yini abaningi okufana le minyaka yonke kumbe lo umnyaka kungani bazabe bebalutshwana abaya ekhaya?
Hayi, phela njengoba iSouth Africa lilizwe elikhulu kumazwe eNorthern Africa elandele eZimbabwe kulokuyenzelana okukhulu lo kulokuvathelana okukhulu siyakwenza izisebenzi ezizwe eZimbabwe izona lapha eSouth Africa ukuthi South Africa ngokuba nami yilo izwe elandele eZimbabwe anenge kuzwela kwamazwe eAfrica so kuzaba khona ukumuva kwabantu kuzoba khona ukuhamba kwabantu besuka kweSouth Africa besiya khona ngana besiya eZimbabwe kodwa kungatshele nje kancane leminyaka ngoba khona kathi abantu bakhangela umumo womnotho wasekhaya abanye imali ngikhuluma labo izobekhetha ukuthi ungcono bathumele ukudla leyo mali abanayo bathumele ukudla ekhaya njalo bakwanise ngokuthi leza laba ebesela encane bemele sikubhadala ama-school fees ngoba sewathi ngo-January February kuzoba nzima ukufunela ama-school fees abanye abantu bakhethe ukuthi bathumele impahla kodwa nakhona eboda kunzima abantu baningi abakhosa phansi sokuqala ukubabhizi kakhulu so kodwa-ke abantu bazohamba kodwa akuthi kufana neminye inyaka ngoba abantu bakhangele phambili ukuthi iminyaka ozayo uzoqala kanjani sasifika ngoba layo umnyaka lowo kawuphelanga kahle bekubele iku-recession nje ngaba lileviki or iziki eziyi-two noku-recession nangapha manje la umnotho wangikhona abesewuntengantenga nerandi beningathi liya phansi liya phezulu so hhayi abantu abaningi ngicabanga ukuthi bazohamba kodwa abazukufana leminye iminyaka
hhayi kuyezwakala isikhathiso singasavumi ungavalelisa abalaleli
hhayi ngiyavalelisa kakhulu kubalaleli be-studio seven basicela ikhisimusi enhle kakhulu elenjabulo lomnyaka omutsha ka-2019 ngithi abahamba balithi asikhambeni kahle sivukele singozi abanathaba banganathi kakhulu umuntu odrayiva engabambi utshwala umuntu osendleleni bakithi lingathatha okudaka iy'nhlobo ziyasifuneka singabaphilileyo ziyayingozi zokeleya izinyaka ezidluliyo lezo ezibuhlungu ngiyabonga kakhulu
hayi lathi sibongile ube lobusuku obuhle
hayi ngiyabonga futhi i-studio seven bonke abasakazi ukuthi babe lomnyaka omutsha babe lekhisimusi enhle ngomnyaka omutsha
hayi lami ngimele bonke siyabonga kakhulu lawe sikufisela ikhefu lekhisimusi lomnyaka omutsha omuhle
ngiyabonga ku-studio seven
lo-ke bekungumnumzana Cassius Jays Simana Mpofu isizalwane seZimbabwe esesihlala eSouth Africa ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosazana Catherine Jubane, umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kunhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Yona ephakathi kokutshengisela isithi ababalisi kufanele beholiswe ngedola leMelika. Siyakwamukela kuhlelo. Ungomunye wababalisi abakuqula elifolayo lisuka eMutare lisiya eHarare. Kulezimoto ezilandelayo yini ukuthi zinanzelele ukuthi akula ngozele ehlelayo?
Hayi, siyahamba nje sithele ibhena lethu ele-Amalgamated Rural Teachers Union lama-posters. Akula moto ezisilandelayo, siyabe sihamba sisodwa sihlangene nje omama labobaba. So okwengozi zomgwaqo siwile hhayi akula guarantee ngoba imoto umgwaqo esihamba ngawo ubhizi kakhulu kulamagonyethi kulamabhasi kule moto ezincane ya-overtaker kule kuba restless nje esinenzelelayo sona abanye be-overtaker phambi kwama-oncoming hhayi thina kakula lutho siwile singathi ilunga sizivikela engozini ezinjengazonale.
Amanzi okunatha liwathatha ngaphi njalo lidla ngaphi?
Siyaphumula nje singasigonqa kule ndawo i-same place ngebeceleni komgwaqo yikho sifika siphumule khona sidinga ukudla sidle enxa kuyikuthi sekusekuilanga selishona bese siyidinga nje sibekhe ama-fertile silale khona lapho sila ngokuyasiza okuhamba kuzima uma ngomude sabe sivele sesidinga kwesinye isikhathi siyacela nje ezinye emizini khonapho eyakuduzane lomgwaqo yenokudla lakho sizadla khonapho lapho esiyadinga singafika sifike kule ndawo mesi engabithengiswa ukudla yikho sifika side khona ngoba ukuthi singathala ukudla sisuka from 1 point to the next hhayi kungani kungisingasile ngoba kasila moto yethu eqondanga lasho ukuthi ingahambe isilandele isithalele kuhle so imizi yenangikwayo ngithani lazama zithile akhona lawo hhayi ahambe asegaga athelanye amakhilomitha amaningi kakhulu so siyahamba sikulima ngomude singela manzi singela kudla sihamba kuphela kunjalo but we soldier on problem esilayo yesukayo ngoba singalalela ukoma silalele lenza futhi abantu bethu bazazisa belisazise
abesifazana banengi yini kuleli qula
hayi asibaningi kangako sasiba sibaningi but abanye sebefike baba lama injuries abanye basena bebulawa zinyawo sasilomunye layo owayezithwele layo asenepresile
lamvumela lo dokotela wamvumela umama ozithweleyo ukuthi ahambe umango ongaka
ingozi isikile ngabi khona but la ukhangelela ukuthi njengoba kuyizikhanti izithwele so ukuhamba kwakhe khonokho sisengisele ukuthi kule something ephakathi emsizeni yakhe yiyo emphisayo ukuthi azahamba ngoba umntwana nalwane ezamdala ezasinamaphampa izafuna amasepa izafuna ukudla insa la yenziwane zafuna amathezi nzinzo zakho so angapho ngisalathi grosi nangisele sesindazana akunanto ezaninze kumele la zenze le ndlela abantu abo njengomama khathesi singangomama kumele usukume la ubone ukuthi uyazamela abantwana
ngathesi uzwa njani emzimbeni njalo ubona ingane uzafinyelela eHarare ngumuntu ovele ethakazelela ezemidlalo i-exerciser kumbe hayi kunengokokufuqayo
hayi ngizenzalo kwangizithakazeleli kangako ngiyayibukela nje ibhora ngingayidlala futhi ngingadlala kula mntu ezaninje mina ngiyisingle iparent ngabantwana abayi-parent so khathesi abayi-two sebaqeshe isikole kwabasebenzi omunye ubhalile form four ngizayisileka ukuthi ngihambisele ilizwi imali yakhonaa emzimbeni asikwazi yebuku ubuhlungu lapha lalapha inyawo amamasele sometimes njazo secomplaina ngizukuthi sesidiniwe sesiduze ubuhlungu hhayi siyahlala phansi sikhumule ngiyasebenzele eplan sengihlala kokulawayo kodwa ngisebenzele kulelinatesiti but ukuthi kuthiwa kule conference ngabuya lapho conference entari lase sitele ukuthi kule caragas siyamashesha eharas ngesiqiniso eliphelele ukuthi ngizafika eharas ngoba kunzima kunjani kathi ngizafika
uhlupho lolu elibhekana lao njengababalisi luphatha njani kakhulu abesifazane
njengomama ngo okhangele abantwana ngoma sibona abantwana bayadla abantwana bayafunda ubhadele irenki uyenzile lokho nalesiyanga khathe silendikhisima senzekani kamali vele ngiyakwazi ukuthi vele imali umntana wanina le yabefuna ukuthi ngizithengele isigoso esisemosi imali yakhona vele kanyelayo kayikho so kuyasisekeleza kakhulu ngoba umntana nxa ibuye ekhala kakhala ekubaba ukhala kuye kumama ngisayisinga vele uyisingle iparent ungumama uhlala wedwa ungubaba ungumama wena vele ungumama kunzima kakhulu
leyo bekuyingxoxo lonkosazana Catherine Jubane umabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo kunhlanganiso e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni kulona lolu uhlelo oluphathelane labesifazane olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Hayi siyabonga sithandekile Mhlanga.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Siyatholakala ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu Saturday Sunday mgqibelo lesonto hathi ke silipha ezantambama kuphela singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo. Umhlangano webandla lezanu PF uphele lamhlanje uvumelana ukusebenza gadalala ukuze kuqedwe indubo eziselizweni. Amanye amatitshala ahamba umango njengendlela yokutshengisela besuka eMutare besiya edolobheni leHarare babotshiwe. Abanye abalimi bomumbu bakhala ngenkampani ye-GMB elokhu ingakabahlawuli imali yomumbu wanyakenye. Silugqiba ke lapha uhlelo igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.